Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhlaka 29 Mpalakazi 2023 ngotabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazelo ebantwini abawelwe yingozi. Inkokheli zamabandla okholo zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela zikahulumende lezinye ukuze kuqedwe udubo lwabantwana abathatha izidakamizwa, utshwala lokunye okudakayo. Abaculi beZimbabwe bathi labo balahlekelwe kakhulu ngokubhubha komculi waseSouth Africa obe ngumlingisi njalo uMbongeni Ngema. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi, zisithi ikhansili kufanele ingenele iphathise abantu, hathi ukukhuluma nje kuphela ingasizi abawelwe ludubo lolu. Lokhu kuza kulandela imbiko kamiya wedolobho lelo umnumzana Jacob Mafume eyokuthi abantu bathuthe njalo ethe benza konke okusemandleni abo njengomanisipala. Umnumzana Mafume wazise ukuthi kulabantu ababili abafileyo ngenxa yempophoma zamanzi lezi ngeviki edluleyo eHighfield laseBudiriro. Omunye umntwana owakhukhulwa lizulu leli utholakale efile ngolwesibili. Sixoxa lomgcini sihlalo weBoard yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula ngalolu daba.
Kuba sibona ngathi kasilozwelo lolo mnumzana. Ngoba okwakuqala abantu laba behlala kuleyo ndawo kwaku i-council yayikwazi ukuthi ayisiyo ndawo elungileyo, kanti esikulabe ukuthi kabasuke baye kwenye indawo. Kuza hlanganisa indleko zokuthi basuke ngubani, bayasuka besiya ngathi. I-council yabadenele ukuthi ibadingele indawo yokuthi bayehlala khona, bathathe impahla yabo bayihambise kuleyo ndawo, then basisebenzisini labo babathwale babafikise kuleyo ndawo bathi hayi ngenani lapha. Manje lokho ukuthi uyaphokutshela umuntu akanamali, akanalutho, uthi suka uyehlala kwenye indawo, impahla yami-ke imali yokusuka lapha ngifika kuleyo ndawo, njalo leyo ndawo iyini, ingekabani, ngihlala ngekhondishini bani, ngabakukhangeli khonokho.
Sekuyiwa phambili, yikuyini okungaphathisa ukuthi kuqedwe udubo lolo?
Okuqakathekileyo ukuthi abantu abavele sebakha khonapho bahlala khonapho. Ibisele ukuthi ama-enjiniya kakhansili azi ukuthi minyaka yonke indawo leyo ile problem, kungaba nezulu iyahluka. Ungakhangela kwamanye amazwe, abantu bathatha indlela ezingathi zilamatapoli balungise i-drainage system. Yebo kuyadula kodwa ukhathi kalungise enze i-drainage system ukwenzela ukuthi izulu lingana amanzi kami endaweni inye ayathathwa elahlelwa khatshana kuthande bakhuthaze ukuthi abantu ikakhulu labo abakha ukuza ingabe sakha ama-foundation abo, ama-foundation akhiwa kusaziwa ukuthi indawo le ima amanzi abe ngama-foundation aphezulu. Ungakhangelwa ngasebenzi zakhona kathesi uzabona ukuthi enye i-foundation iphansi phansi ku-ground ukuthi izulu lingana nje kuphela just 2 hours or so indawo sigcela amanzi amanzi azigeleze endeni endlini ngoba i-foundation yakhona iphansi. Into kwakunokuthi ama-enjiniya bayikhangele ezonteleyo bayilungise. Kodwa okwakhathesi kuzele sekukhona esingathi bangakumele bavelei ukuthi benze i-drainage system ezakwenza ukuthi amanzi lana athathe adeleze esiyalahlelwa kathathu.
Sizo abanye bekhala ngokuthi hayi ezinye indawo eseziphiwa abantu uthi bakhe ziyabe zingamaxhaphozi akufanelanga abantu babe besakha endaweni lezi. Lina likubona njani lokho?
Yebo, iqiniso ngamaxhaphozi, kodwa nxa kungela ndawo yokuhlala mnumzane ungakhangela indawo ngengaya kwamanye amazwe abantu bayakha endaweni ezingamaxhaphozi. Ungakhangela iharani kule area kutokoda kuse-copy area bathi kwakungamaxhaphozi, kodwa abaqala ukwakha khonapho isori nizakuthi amakhiwa besakha kuleyo ndawo benza shuwa ukuthi amanzi aye kuleyo ndawo kulama-plan ukuthi kube lama-drainage system. Ungaya ku-copy area namhla ufika uyala ukuthi kwabe kwaxhaphozi ngoba yalungiswa indawo yamanjiniya asebenza umsebenzi wawo ngendlela.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo webhodi yeHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla okholo eZimbabwe zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo ezigoqela ezikahulumende ezokholo kanye lenhlanganiso ezisebenza zezimele ukuze kuqede udubo labantwana abahlala emigwaqweni abathatha izidakamizwa utshala lokunye okudakayo. Lokhu kuza kulandela imifanekiso yamavidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ezabulenjini ezigoqela o-X, i-WhatsApp lezinye ngelanga lekhisimusi ebiveza abantwana abancane bedakiwe njalo bethole imbodlela zotshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe kulabantwana ababili abakulumfanekiso asebesaziwa ukuthi ngobani, kulomunye oleminyaka elitshumi lanye lolechumi lantathu 13. I-Studio 7 ixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ngalolu daba.
Nxa sikhangela iminyaka yabantwana laba okuthwana abakade benatha utshwala sibona ukuthi baleminyaka engaba kubo 11 kusiya ku-13 years yeminyaka bethathwa ke leyo mabonakude benatha. Siyabona siyananzelela ukuba lowo ngumnyaka yabantwana basesebancane kakhulu ukuthi bebe besenza lokho. Kutho ukuthi kuba nembuzo eminingi njalo ukuthi obathengele lobu tshwala ngubani kumbe ovuma ukuthi babuthenge. Njalo nxa bebonwa emgaqweni ngabantu abadala besenza into enje ngesikhathi kudala siyakwazi ukuthi awuhlukhuzwe khonapho ngabadala njalo bedinga ukuthi abazali bakho bangaphi.
Kanti kubangelwa yini ke lokho mfundisi?
Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwabantu besiya ikakhulu abazali besiya kwamanye amazwe kuyadinga imisebenzi sebethiye izimuli ezikhokhelwa ngabantwana abancane. Kuthuthi la bantwana abancane abakhangela abanababo kwezinye isikhathi kuyenzakala ukuthi baphume benze khonokho ukuganga kungabi lo muntu omdala okwanisa ukubakhuza. Kanti-ke khona vele esintwini sethu umntwana ubegcinwa isigaba sonke. Njalo siyakwazi ukuthi thina ebantwini abamnyama akubi lo mntwana oyabe engalazihlobo esiseduze ezikhangeleyo. Nxa abazali beye ngaphetsheya kwelizwe kumele ukuthi kube lezihlobo eziyizo ezikhangele labo bantwana ezithunyelwa imali ngabazali labana abangaphetsheya. Kusho ukuthi labo babesekela njani labo bantwana besenza ukuganga okunje. Njalo siyananzelela ukuthi sibe sibabaningi abantwana ababe sezitridini bezidingela izimali ngoba abazali babo kumbe besithi bayiziphofu kumbe abazali babo begogekile kumbe abazali babo bengakwanisi ukubakhangela.
Kuyini okungenziwa okungaqeda udubo lolo?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuba uhulumende ngathi kumbe i-social welfare eyalapha elizweni lethu. Kule social welfare zibakhona ku-city council, kule social welfare ekahulumende. Zonke lezo ngatsha zombili zilama-budget engathi zilezimali zokukhangela esingathi indaba ezinjengalezi abantu ababe beswela abantwana basezitridini. Ikanti njalo silazo inhlangothi thina emabandleni ezinjengabo Scripture Union sile nhlangothi ezayivele zikhona ezazikhangela indaba ezinjengalezi. ezi anje siyakwazi ukuthi bakhona njalo abenhlanganiso ezizimele zoda abavele bona bethola izimali ukukhangela abantwana ngakho ke mbona lokhu kungumlando njalo kuzingqobe kithi sonke ukuba kumele kubanjani kucatshwa ukuthi singakulungisa njani sisiya ku 2024 khana ngani ngobuningi langokwanda lokho kwenziwa lokho zimbonani sokufunakala esingathi thina an emergency kumbe ukuthi kuchithwe kufonywe kuqoqwe zonke lezi nhlanganiso ezikhangela abantwana la i-social welfare amapolisa ukwenzela ukuthi uncedo oluphiwa la bantwana ungabi ukuthi babotshiwe kuphela ngamapolisa kodwa ukukhangela ukuthi kanti vele impande zodubo lolu luvelela nga.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance esikhulumela ecingweni ekobulawayo. Abalwela amalingelo oluntu sebesole ukumiswa komhlangano wenkokheli zebandla leMthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uqhutshelwe enketha hall okwamalanga amathathu. Ibandla lelithi laphiwa imvumo yokuqhuba umhlangano lo kodwa amalunga alo amiswe ukuqhuba lomhlangano ngamapolisa. Ekhuluma leStudio 7 olela amalungelo oluntu ephasi kwehlanganiso yeibhetshe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe lokho akumangalisi njengoba uhulumende okhona encindezela amabandla aphikisayo.
Hayi angiboni into ethethayo ayisento emangalisayo kodwa kuyinto esibonisa ukubani ilizwe leli alikhululekanga kanganani nokuthi amapolisa adrizwa njani ngoba uma abantu bevele umthetho phela kawuthi ukuthi abantu bacele ukuthi benze kuthiwa kufuze ukuthi bayazise amapolisa so uma eke avuma ukuphinda ayale umbuzo yokuthi kuyini okuyabe sekuthintshile iyansa nje lula yokuthi abantu beZimbabwe balethe besebugqilini o abaphethe amandla kabafuni ukuthi kube le other view efika ebantwini.
Sibone umhlangano wabo oerali futhi uke wamiswa ekuqaliseni kwenyanga yenaleyi kungabe kusitshoni lokho.
Eqinisweni ngibona ngazathi ke nisefise akuvunyelwa kuyake kube sokuyimhlansi ukuthi libe le mhlangano ovunyelweyo njalo ongavunyelwanga ngamapholisa ngaphandle kwebandla lezanu PF.
Sikhangela ke ilungelo lokuthi abantu benelise ukuthi behlangane sekusichoni
i-violation yamalungelo oluntu right to assembly ama-rights amaningi they are being violated left right center kusetshenziswa amapholisa kuncindezelwa abantu lezinhlanganiso yinto abantu bezimbabwe ozokuzethi beyilele kakhulu ngoba sebeyithathele ngohulumende okhona sesibuyele esikhathini akusatshiyananga lesikhathi sikasinipi ukuthi abantu bokuvelenza imhlangano belindiwe benza imhlangano ebunyanene ekuqatsheni singathi sesibuyele esikhathini sikasinipi inkululeko yonke le abazali bethu abayihlelayo abayihlalele emagangeni sithethe yathathwa ngohulumende owareplace usinipi esephrakthiza inkolo zerodisha.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeibhetshe likaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Asenelisanga ukuthola umbiko wamapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi vele ungadotshwa. Kukanti osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imbiko ngalo. Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Yes, kungenela inkundla. Ye, kambe uInnocent Ndibane mayethu yaphikisa oliqembi eliphikisayo uphikisani akulanto iphikisayo. Yikho nje ubona eswela yona isithi eyodwa ukuthi ayithole eParliament ngoba akaphikisi lutho lo ulwa nelinye iqembu eliphikisayo. Zonke isikhathi mayevula umlomo wakhe ulwa leqembu eliphikisayo. ayikho into ekhunywa u-Innocent Ndibane. Iqembu eliphikisayo linye lina lonke lithi liyaphikisa liprojekthi yezano. Into eliyenzayo lapho Innocent Ndibane, iqembu eliphikisayo i-CCC kuphela, lina lonke akulanto eliyiphikisayo lisebenza lalo leli qembu elikusayo, kusegcekeni nje lokho.
Studio 7 njani njani, akunaloko abantu we-EFF Zimbabwe la ukukhuluma kwagabu zisiseki man ukuthi uyisima njani, uyisima bani, hayi laba yilaba abantu abagqoka isikhumba semvu bezimpisi ngaphakathi. Anovaba izano street lo, izano PF, uyamuzwa nje ukukhuluma kwakhe vele khuluma njengoba balo bantu English Tony Spanda lo, khuluma exactly njengani, hayi babu izano PF wena uzodukisa nje abantu abazihluphekileyo nje, uzokhohlisa abantu bezihluphekela abantu, bakhohlise nje badukise ingqondo zabo. Hayi baba, cela abantu abanjengani bake basimele kancane dine Zimbabwe, uyazi siyahlupheka mntu omdala, siyahlupheka baba, wena uzodlala ngengqondo zethu.
Mfuna ukuthanda uPaulu indaba kaSengezo Chabangu. USengezo Chabangu lo ayinto le ayenza iko right. Ufuna ukuthatha izano ayibise kobulawayo, ubulawayo bona ukuthi izano imqedile ubulawayo, uphelile. Uyazi kube le ndaba kaGawulele lo babalwa ngazi ukuthi kade ungibabo njani. Ayi laba bathi uGawulele akusindebele, baqinisile impela uGawulele akusindebele Gawule. Hayi ngoba indlela okhuluma ngayo yazi awusumuntu wesiNdebeleni, into oyikhulumayo ngezanu, usapoti izanu ngento ezingekhoyo, ngento ezingekho right. Gawule zinuka amakhwapha.
Igama unqobe izithathi njani kustudio 7? Ngilapha eGwanda, ngithi ngiphose lapha ilizwi maqondana lo daba lolo luhluphayo, udaba lombhuqazwe owenzakalayo osolwetheswe emahlombe ezinduna ukuthi izinduna zikhulumisane labantu. Yebo izinduna zingakhulumisana laba abantu, kodwa into ehluphayo yikuthi umbhuqazwe ulokhe uqhubekela phambili, ukuthi ngalibana phela uyama umbhuqazwelo kukhulunyiswane kuhle, ngoba kathesi igugurawundi ilokhu iqhubekela phambili ngoba ngezomnotho ngapha amaNdebele ancindezelwe. Kwezemfundo amaNdebele ancindezelwe, izikolo zonke eGwanda, eKheze, eFelabusi, eBubi, ngaphi kufundisa amatisha esishoneni, kanti usindebeleni angapha amatisha angapha esindebeleni. Khona kuyavuma yini ukuthi umntwana engu grade 4 grade 5 efundiswe ngumuntu ongazi ulimi lwakhe? Angithi uyabona ukuthi iyo igugurawundi yonale. Khathesi le misebenzi kakula msebenzi ngapha esindebeleni, amasektari athuthwa asiwe Harare khonale, konke kucentralizwa khonale Harare, lamachurch avulwayo kubuya umazibaba amapostori konke ngabasi ngayisishona kuphela. Angithi uyabona ukuthi igugurawundi lokhu iqhubekela phambili. Phezu kwalokho oGawule bese befaka itswayi enxebeni bethi bona kumele kuvuke umgabe azoxolisa ngegugurawundi. Pho kwenziwani? Kukhulunywa kakuyekelwe phela kunjalo ngoba kakusebenzi lokho.
Studio 7 omuhle, ngiyalibingelela. Ngisithi happy Christmas, happy Christmas nomnyama omusha lingani lonke basekeli be-Studio 7, linjani balaleli? Ntunga, linjani khona ngapho? Ye ngithanda ukukhuluma ngalo ujaha lo abathi Ndibali, Ndibali, Innocent Ndibali. Ukhulumani opposition, uthi akula opposition eZimbabwe, ubona nqabe opposition benzani? Ngayeza ukuthi yena hayi benza iroadshow emakhukhu, benza iroadshow emakhukhu lapho bahlala khona, azange wabhothe zonke indawo lezi vele kasi imazi. UNdibali ukhuluma ngani nge-CCC? Akeke i-CCC yodwa angazatshoni humana, akayikhathala, akayikufa lusengezi wakhe.
Sibingelele sibonge Studio 7. USengezo Chabangu ngabe bakhulumela lokhu osokukhona manje ukuthi bathi bafuna kwenzwe inkulumo yokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi? So yena uSengezo Chabangu mhlawumbe yinto angayiphawule ezanu lobabakhe upresident ukuthi bafuna ukwenzelana amaZimbabweni ngegugurawundi bengakazi bexolise okokuqala. Okwesibili, bazakhuluma ngokuthi bazathi induna zikhulumisane labantu ngani ngoba indaba yakhona uma bengakayixolisa kwalothi vele abakayivumi. Umuntu ukhulumane lawe ngento angakayivumi. Indaba yegugurawundi kumele abantu bezane becabange ukuthi kumele beqale bekhulumisane labantu kuqala, bexolise kuqala, bese beqalisa ukukhuluma ukuthi ma uxolo belithola kubantu sebengakhuluma ukuthi abantu bebe bangawakhupha sethangani. Hayi ukuthi uSengezo Chabangu ayikhulume lutshamisa wadla imali eyama NGO le edliwe izano, edliwa izano everyday lay eyabantu lama gold mafia landlan. Uzoyikhulumela nini? Ngoba angicabanga ukuthi uSengezo Chabangu wazi kangcono ngezinto zezano more than ezeTCC, ngoba kuTCC uSengezo Chabangu is nothing, aziwa lokuthi uyini umuntu wezano. Uma yakhulumela into yeTCC uyabe zama ukuchaza ukuthini? la ekadla imali ethule njengabo Douglas Munzora imali ezana siyabonga
Studio 7 njani basakala nonke balaleli be Studio 7 igama ngingosiphiliswe Mpofu ngokuzalwa ngizalelwe Victoria Falls okwamanje ngiseGoli ePitoli bengithanda ukubingelela umama Maduke unazenzo nobabami usazenzo nengane zami ezithi ayanda unaledi nabafowethu uzamani usithengisiwe ulikheni uneva nabo bonke abangaziyo nabo zonke izizukulwana zakwampofu ezithi ukhuthi masambu ukhoshi nabo bonke abangaziyo esigabeni sase-127 netinyaka omuhlekini lonke ingane inkosi ngaligcina sizohlangana singabaphilileyo
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni. Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Njengoba ugatsha lweUS State Department soluke lwatsho kanengi ngaphambilini. Ukuba intatheli zindaba akusilocala. Kodwa, ukwanda kwentatheli ezibotshwe kumaviki asanda kwedlula kwele Azerbaijan, kuveza sobala ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe azivumelani lalumbono. Kusukela ngolwezi, kubotshwa ubuholi be-Abzaz Media, inkampani yezindaba ezimeleyo elwisana lenkohlakalo, Iziphathamandla zase-Azerbaijan seziqhelise ukucindezela amazwi asola uhulumende. Oba ngowakuqala ukubotshwa ngolwezi ngumqondisi we-Abzaz Media u-RV Hassani. Ngokushesha ngemva kwalokho, kwabotshwa umhleli walenkampani omkhulu u-Sevinj Vagiv Gizi, umsekeli kamqondisi u-Mahamad Kekalov. Lentatheli zindaba uNagiz Abzalamova vetheswa amacala inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezithi ngakubazelwa amacala ezepolitiki avulwe ngenxa yophenyo lweAbzaz Media oluveza imisebenzi yenkohlakalo esezingeni eliphezulu kuhulumende Wonke sebegcinwe ezitokisini okwesikhathi eside phambilini kokuthethwa kwamacala abo. Abanye abasanda kubotshwa ngu-Aziz Orjov, umsunguli womsakazo we-TV ozimeleyo, osakaza ebulenjini owe-Canal 13 kanye lobala izindaba uRufat Muradli. Akusizo zintatheli kuphela ezihlukuluzwa nguhulumende. Ugubad Ibadoglu oyingcweti kwezenotho njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo eleAzerbaijan Democracy and Welfare Party wabotshwa ngontulikazi kwathi umkhokheli webandla eliphikisayo ochothoza uhulumende uTofik Yaguglu yena wabotshwa phakathi kukampalakazi Ekhuluma lentatheli zindaba, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uthe ukubotshwa kwentatheli zindaba, amalunga ehlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisa uhulumende wakwele Azerbaijan, yinto ekhathazayo kakhulu. Bedlula itshumi asebebotshiwe kunyanga eyodwa kuphela edluleyo. Akwamukeleki lokhu. Kusho isikhulumeli se-State Department umnumzana Miller. Sizaqhubeka sikhuthaza uhulumende wase-Azerbaijan ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu kanye lenkululeko eyisisekelo somuntu wonke. Okugoqela labo abasebenzisa linkululeko ukukhuluma imibono yabo. Futhi sifuna kukhulule bonke ababotshiweyo.
Weyo. Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komculi wakwele South Africa obedume emhlabeni jikelele njalo engumlobi wamafilimu uMbongeni Ngema. UNgema waloba amafilimu olohlonzi agoqela uSarafina kanye lethi Woza Albert. Ubhubhele engosini yemota ngolwesithathu kwaZulu-Natal eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 68, kubika uNtungameli Nkomo.
Wathinga thina, wathinga banga sokufa, safa saphenduka, saphenduki nje bo.
Wathinga thina,
uMondo,
wathinga
banga, Mondo, Mondo bo.
UNgema waduma kakhulu ngengoma ezitshiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Ezinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza. Ukhele Mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lePhalamende uMnumzana Desire Moyo olilunga leTRC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa nguDokotela uMbongeni Ngema, umlobi omkhulu, umdlali westage omkhulu, umhlabelelo omkhulu. Inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts.
Kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu uma sikhangela imisebenzi yakhe i-estaging oWoza Albert and other works oZulu, ama-drama akade wenza estaging, njalo ke la mafilimu awenzileyo owabuMbongeni Ngema yagoqela ke le filimu yabaloduma kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko, amasiko oluntu le-black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu ngathi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolo nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele kudale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibomo. Sihambile isitimela sasezona sithi makalale ngokuthula umfo kaNgema.
Umama kwamanani kwamambele duze
ngakehlukanike izihlobo Nanzi ezinye ebesilazo kuhlelo lethu namhlanje. Izakhamizi zedolobha leHarare zithi amazi kamasipala waleli dolobha ukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempofomazi amanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazelo ebantwini abawelwe yingozi. Silu gqibake lapha uhlelo lwethu namhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulinjeni ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube.